Imisebenzi yabapostoli. Imisebenzi isahluko sokuqala. Encwadini yokuqala ngaloba Theophilo, ngakho konke uJesu aqala ukukwenza lokufundisa, kwaze kwaba lusuku akhutshulwa ngalo, esebalayile ngomoya ongcwele abapostoli ayebakhethile. Wazibonakalisa kubo ephilile, emva kokuhlupheka kwakhe, ngobufakazi obuningi. Wabonwa yibo insuku ezingamashumi amane ekhuluma ngombuso kaNkulunkulu. Wathi ehlezi labo, wabalaya ngokuthi,
Lingasuki eJerusalema, kodwa lilindele isithembiso sikaBaba elasizwa ngami. Ngoba uJohane wabhaphathiza ngamanzi, kodwa lina liza kubhaphathizwa ngomoya ongcwele, kungakadluli insuku ezinene.
Wathi sebebuthene laye, bambuza bathi,
Nkosi, uzabuyisela umbuso ku-Israyeli kulesi sikhathi na?
Wathi kubo,
kakusikho okwenu ukwazi isikhathi lemizuzu ayimisileyo uBaba ngamandla akhe, kodwa lina liza kwamukela amandla esefikile phezu kwenu umoya ongcwele, libe ngofakazi bami eJerusalema nakulo lonke elaseJudiya laseSamariya kuze kube semkhawulweni yomhlaba.
Wathi esechilo lokho, wakhutshulwa bemkhangile, iyezi lamsusa emehlweni abo. Bathi besajolozele ezulwini esenyuka, amadoda amabili ema labo embethe ingubo ezimhlophe, athi,
Madoda aseGalile, limeleni lijolozele ezulwini. UJesu lo osusekini wenyuselwa ezulwini uza kubuya njengalokho limbone esiya ezulwini.
Base bebuyela eJerusalema bevela entabeni ethiwa iOliveti eseduze leJerusalema, umango ohambo lweSabatha. Wathi sebengenile bakhuphukela endlini ephezulu, lapho babehlala khona oPetro, loJohane, loJakobe, loAndrea, loFilipu, loThomas, loBartolomeu, loMateu, loJakobe indodana kaAlfeu, loSimoni umZelothi, loJudasi indodana kaJakobe. Bonke laba bakhuthalela ukukhuleka nganhliziyonye, kanye labasifazana, loMaria unina kaJesu labafowabo. Ngalezo nsuku uPetro wasukuma phakathi kwabazalwane. Ixuku labantu ababekhona lalingaba likhulu lamajumi amabili. Wathi,
Bazalwane, kwakumele ukuba umbhalo ugcwaliseke owakhulunywa ngaphambili ngumoya ongcwele ngomlomo kaDavida mayelana loJudasi owaye ngumholi walabo abambambayo uJesu, ngoba wayebalwe kanye lathi wanikwa isabelo sakhe kulinkonzo. Lomuntu wathenga isiqinti ngomvuzo wobubi bakhe, wawa ngekhanda wadabuka phakathi, lemibilini yakhe yachitheka, kwaziwa yibo bonke abakhileyo eJerusalema. Saze sabizwa leso siqinti ngolimi lwabo ukuthi yi-akeldama, okuyikuthi isiqinti segazi. Ngoba kulotshiwe encwadini yamahubo ukuthi umuzi wakhe kawube lunciwa, kungabi khona ohlala kuwo, lokuthi isikhundla sakhe kasithathwe ngomunye. Ngakho-ke omunye kulawa madoda ayehamba lathi kuso sonke isikhathi lapho inkosi uJesu yayihamba phakathi kwethu, kusukela obhaphathizweni lukaJohane kwaze kwaba lusuku akhutshulwa ngalo kithi, omunye wabo umele abe ngufakazi kanye lathi wokuvuka kwakhe.
Base bemisa ababili, uJosefa othiwa nguBasapha, othiwa futhi nguJustus, loMathias. Base bekhuleka besithi,
Nkosi, wena waziyo inhliziyo zabo bonke abantu, ake utshengise ukuba nguwuphi kulaba ababili omkhethileyo ukuba athathe isikhundla kulinkonzo lobupostoli uJudasi asichiya waya endaweni yakhe.
Base bebenzela inkatho. Inkatho yadla uMathiyasi, wabalwa kanye labapostoli abalichumi lanye.